Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge ujonga ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 1 Ntulikazi 2023 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, amakhulu namakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokhoba kobulawayo enkosini wesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokhela ibandla le-TF Zapu umnumzana Joshua Mqabunkomo. Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamadlelo lamanzi. Lidinga ukunqoba emdlalweni owodwa nje mpela. Kuphela iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi ukuze lithole ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano wamazwe womhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amakhulu lamakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokhoba kobulawayo emkhosini wesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokhela ibandla le-PF Zapu njalo wazoba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabunkomo. Emkhosini lowo oqoqwe ngabeZapu, leli bandla lihle lathatha ithuba lokwethulela umphakathi abazancintisa belimele kukhetho olwe-harmonized elections mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka. Kubika intatheli ezindaba ye Studio 7 uEzra Chisaspanda.
Bebecula behaya umdala bekhuluma ngembali yakhe bethi leli lizwe ngakalinje ngawakanyongolo uyaphila. Umkhokheli weZapu umnumzana Sibanglizwe Nkomo uthi wathiyela iZimbabwe ilifa loba ngumuntu oyengela ngketha bechabi ebambanisa abantu njalo ehlonitshwa nguye wonke umuntu.
Akaphume engqondweni ubani ubona nje lalamhla akaphume engqondweni zabantu. Siyathaba lamhla ukuthi 24 years wasishiyayo kulokhe ibizo lakhe liphumile lisaziwa lidumile. Ngileshwa siyananzelela ukuthi umgabe ubhubhe ngemva kwamdala sokula minyaka emlutshwane edlule kodwa ngani selicijile ibizo lakhe. Kodwa ngenxa yothando lukababa ayelalo ebantwini ngenxa yemisebenzi yakhe kulokhe ephila lamhla ebantwini.
Uyaphambili uNkomo esithi ubefisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli kodwa mamvimbela ngemali efunakalayo.
Sehluleka ukuthi sifake umongameli ukuthi akuncintise kuleso sikhundla sokumongameli kungenxa yokuthi imali kayisanelanga.
Owelilunga leviyole Zebra njalo sengunobhala omkhulu weZebra Veterans uPetros Banda uthi usebuhlungwini.
Siyakhala kodwa sikhala ukuthi umbono kaJoshua Nkomo, ivision kaJoshua Nkomo kwaye kubana abantu kumele bahlale bebambene ukwenza ukuthi bathuthukise ilizwe labo. Uma sebethole uzibuzwe babone ukuthi bahlele kuhle wonke umuntu uhlele kuhle. Kodwa siyanazela ukuthi okwalwela ngabantu ngabalweli benkululeko okuningi kwakhona kusayezakalana.
Omunye naye okhalayo ekhumbula umdala wesifazane waseZambia ngesikhathi sempi yenkululeko elo Nkomo owaziwa ngokuthi nguVunzayi.
Nxa ngimile lapha ngihlengezela inyembezi ngendaba yokukhumbula ubaba uJoshua Nkomo. Ubaba wayelobuntu, ubaba wayehlonipha, ubaba wayeyazi abantu, ube ngufather Zimbabwe. Lanxa President Robert Mugabe bebebusa bebekwazi ukuthi bathatha ungqondo kuye, nguye bebembuza ukuthi kubuswa njani, ngoba uJoshua nguye umuntu waqala ukuyenza kube le liberation movement zonke lezi.
Umgcinisalo weZapu umnumzana John Zorani Dlamini uthi kuyadanisa ilanga leli amanye amabandla ezombusazwe alithatha lula.
Asolanga ofanti ukhulume iZapu kuphela,
ngoba unkomo wayengamelanga izizathu kuphela but wayemela abantu bezimbabwe bonke unkomo wayengamelanga imihlobo wayemele imihlobo yezimbabwe yonke ngitsho lawo amathiwa ayemelwe ngunkomo wayengakhanyeli ukuthi wena ufela ngaphi wena ufela ngaphi siyamangala ukuthi thina abaloku bekwizaphu yithi sisakhumbulayo ukuthi unkomo wasitshiya wasebenza kanti yinto bekufanti nayo izani iyayenza into le
osebenzela iJoshua Nkomo Foundation umnumzana Mehluli Moyo uthi abantu abalandele owawufunwa ngunkomo njengoba sesiya ekhethweni
singabezwelinye singabandawonye ukhetho luyabuya ludlule kodwa kusafanele ukuthi sihlale ndawonye singomakhelwane sicelelene sawodwa singahlukaniswa ngezombangazo singahlukaniswa ngama-political party ngakho kuqakathekile ukuthi konke sikwenzayo sinanzelelane sibekezelelane sithandane sibambane
osakhulayo ebekezela ncube osebhalisa ukuncintisa emele izaphu esigabeni sepopu mamzilikazi edala lephalamende uthi uyancintisa kukhetho lalonyaka ngenhloso yokufuna ukugcwalisa izifiso zikamqabuko
zela ncube omelele impopu mamzilikazi constituency namuhla siyajabula sikhumbula imisebenzi kababa unkomo eyiyo eyasisusayo ukuthi njengabantu abatsha silwele amalungelo abantu ngiyalithembisa abantu bakobulawayo ukuthi mina ngizolimela eHarare nothi lokho okwenzakala kathesi ukuthi iHarare imelwa ngabantu kobulawayo sizokuguqula lokhu nxa singangena
uhulumende we-ZANU PF wase ukuba uzaba nomunye umkhosi wesikhumbuzo sokubhubha kukamafukufuku emaphisa ekhezi awubiza ngokuthi yinkomo commemoration gala namhlanje ebusuku kodwa imuli kankomo ithi ayimenywanga ngaphambili komkhosi wesikhumbuzo umkhokheli we-ZANU PF umongameli Emmerson Mnangagwa ube nomhlangano omkhulu we-rally esikolweni seNyele Primary School ePlumtree wokusungula umkhankaso wokudinga usekelo kukhetho lwenyanga ezayo esabelweni seMathebeleland South umuyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo hopu womhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka 1999 elimnyaka kuzalwe ngamathumi ayi-92 ngiba lestudio 7 kontuduzathunqa igama lami u-Ezra Chisa Sibanda
Umkhokeli wabandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Nelson Jamisa, ube lesihlakalo sokuhlangana labantu eMarondera. Leli bandla lihle lathatha leli thuba lokwethulela umphakathi uluhlu lwamabizo abantu abazamela leli bandla kukhetho lwalonyaka lokudinga amakansila, amalunga edale lephalamende, lomongameli welizwe. Okuningi asikuzweni umsekeli wesikhulumi se-CCC, umnumzana Ostalo Siziba.
Namhlanje ke besisema usekwa eMarondera West lapha umongameli ubehlangana khona lama cluster leaders lama citizen emasholanini east ke emaphandleni lapho kulama plaza khona kubana sizwe ke abantu lokubapha ke inhlelo zethu amalanga azayo lapha ke siyaqala ke ilaunch yethu e-TCC so lizabona ke iZimbabwe yonke ipende yelo ke ukubana iZimbabwe entsha ibuye
Obesithini uChamisa lapho ikhuluma labantu.
Umongameli Advocate Nelson Chamisa ukhulume mayelana lendaba yokubana ke abatsha bebe ready ukubana ke siye vota omama ke awasomabhizimusi emaplazini ukubana ke silungiselele ke ukhetho oselufikile njalo umongameli ukhulume ngendaba yokubana lonyaka silungisisa indaba yokubana wonke umuntu ekwenza ukuphumuka vota njalo wonke umuntu ekwenza ukulungiselela ukudefenda ivote yethu. Lonyaka sizabe sifokaseke emaphandleni ukubana silungise iZimbabwe entsha ngenxa yokubana abantu bale Zimbabwe sebedubekile sizaphumisa ke imanifesto yethu emalangeni azayo ekhulumayo ukubana nxa thina singene kuhulumeni uyini esizakwenza ukubana iZimbabwe entsha ibe yiZimbabwe etshintshileyo mayelana lempilo zabantu imisebenzi mayelana ke lesibhedlela isimo semigwaqo lakho konke ke okungaphansi komthetho okubana uhulumende ekulungisise ngemva kokhetho.
Lo be kungumzana Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumi se-CCC esikhulumelayo ecingweni eseMarondera. Lilalele umsakazo we Studio 7 eye Voice of America. Esakaza ise Washington DC.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampala
fuwe abafuya abanenge esiqindini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilako ucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamadlelo lokutsha kwamadami kulumango. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi libikwa selibanjwa ngamandla okuhambisa inkomo emaplazini ngoba kungasela kudla emakhaya. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane eGwanda uthi lanxa amanzi esesekhona kabaselalo ithemba lokuthi angabenela bona izifuyo zabo kanye lenyamazana zenhle.
Izifuyo sibili, hayi izifuyo udla kakusekho, akusekho sibili. Abantu abafana sebehambise emaplazini ukuthi bayezelusa khona le maplazini ngoba hayi lapho ekhaya phela sokuwomile, hayi utshana bukho sibili. Lo nyaka izifuyo ziyakufa, lo nyaka ziyakufa sibili ngoba vele ukuthenga ukudla sebeqalisile futhi akwabo ukuthenga ukudla. Bayasitokha, bayasitokha ukwenzela ukuthi khonapho sokufika kubo ogasi September lapho zibe sezifida ngoba zingawa.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Alex Panda wenkaji eGwanda North odwa amanzi lawo aludubo.
Indlala ikhona ebantwini kodwa olwenkomo yilo olukhulu kakhulu. Inkomo ziyacuba akulamanzi sincediswayo kakukho. Ezethu thina esingalalutho zizaphela. Njengalo nyaka khona vele kakula nkomo esizasala layo. Dala thina sisakhula kwakubiswa amabhelana otshani. Yiwa inyedi inkomo. Namhlanje kakukho. Inkomo sizazinceda ngani?
Umnumzana Thembani Moyo emapati eGwanda South uthi labo babhekane lo dubo olufanayo.
So isimo samanzi lonyaka sisibeke kwelinye izinga elesabisayo. Ukuthi hhayi lo nyaka silukuza kuba nzima. Nxa izulu ingaphangisa siphonge ukukhuleka nje ukuthi ngawo uNkulunkulu uyasibona izulu liphangisa ukuna. Nganxa lingaphangisanga ukuna, hhayi sekubi vele, hhayi sekurongo. Ngoba into yakhona amadama akhona since mbagejwa ngoSmith. So la namhlanje amajara edama kwakhona lokhu kusesekhona akusela vele akusatshoni ngitho. Ukuthi vele sokuthatha amamanzi nje amaluthwane kula manzi vele ukuya lokuya akusela lutho sokuthile.
Ematobo bona bathi amadlela akhona kodwa izifuyo zabo sezihlaselwe yimikhuhlane abangazwisisiyo. Lokho kufakazwe ngesinye sezakhamizi salumango umnumzana Colin Ngwenya.
Into ehlupha kakhulu engiyibonayo imikhuhlane yenkomo eqhamukayo esingayijwayelanga. Thola inkomo seziqhuqha, inkomo siqhuqha iqhuqha izife ungazi ukuthi iqhuqhiswa yini. Kodwa iyabe inonile nje uma uyikhangele ngamehlo enyama ubona inkomo enonileyo nje engela problem kodwa ubusumangala ma isiqhuqha izife. Ikhona nje esibhekane la kwade sifisa ukuthi alibani amalokhuzini bayenza i-research babona ukuthi sesihlaselwe umkhuhlane onjani.
Umqondisi ogatsha lwezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu kaphendula ngembuzo esimthumele yona ngesimo senkomo kulesi sabelo. Ngomnyaka ka-2020 inkomo ezifika inkulungwane ezingama-20,000 zabulawa indlala kulesi sabelo. Kusenjalo kulomntwana wesikolo ogqotshwe ibhasi wafa izolo esengezane eGwanda South. Le bhasi kubikwa ibiseyathwala abantu abakade besemhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela usekelo kukhetho okugqutshelwe ebulilima lamhlanje. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sokuyisikhathi sokungena esigabeni sethu lapho esiphatha khona indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo ezabesifazana. Lilo Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lonkosikazi Ellen Shiriyetenga isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Sicubungula abesifazana kubandla lakhe abathole ithuba lokuncintisa ukukhetho oluzayo.
ngoba nje omama bengenile kweparlamente ma constituency seats nasekhansilini kodwa inani langkhona lisasilela kakhulu okutshengisa ukuthi kulomsebenzi omkhulu okumele wenziwe kuleza zinto ezithize ade sihlangana ngazo njengebandla lokhu nqade sixoxisana labo mama bekhuluma njengokufana lokuthi behluleka ukuthola indleko ezifunakalayo ukuze bekhethwe njalo okunye ade bekhala ngakho indaba yokuthi nxa bekhangela obaba bebesithi hayi lina lilamasithi enu awe-proportional representation ephalamende lekhansilini yikho akumelanga likhonteste ama-constituency seats kumbe emakhansilini emawodini so ngezinye izinto ezihlangane lazo and izinto okumele zibonisane ukuthi siya phambili kuyalungisiswa njani ngoba nxa singelungihlule ukulungisisa lokhu inani labo mama liyaqhubeka lilokhe lisilela
libona konke kuqhubeka kuhle yini ikakhulu sikhangela indlela iZEC eqhuba ngayo inhlelo zokhetho njengoba siyake sizwele khonona ngodaba lwe-voters roll
kule voters roll inspection eyenzakalayo kumaviki aphelileyo njalo kwabonakala ukuthi kulokuphambaniseka okuthize abantu abaningi bathola amabizo abesekhitshiwe ku-voters roll abanye bajikelwa kwezinye indawo kumawadi lama-constituency lapha angahlali khona so thina njengebandla sacela iZEC ukuthi ilungisise izinto lezi ababhalela incwadi kodwa up to now incwadi yethu ayikaphenduki and njalo nxa sikhangela ngenye into engani isihluphile ikakhulu kuma-council candidates ngoba nxa abanye ade befika bebetshela ku-nomination court ukuthi hhayi ibizo lakho kalikho kuward yona le ofuna ukukhankasa khona so besibona ukuthi iningi labantu bethu bacine sebengasangenanga ezama-ward candidates ngoba amabizo abo ade ngekho kodwa isimanga yukuthi esikhathini sonke even aku-voters roll inspection izinqade bekhangela kuplatform e-3265 amabizo abo ebephuma kumawodo nalawo kodwa ku-nomination code kayisasekho so ngento sibili esikhathaza kakhulu yinto esifuna ukubona ukuthi siyaqhubeka njalo sixoxisana neZEC ukuze udaba lolu ole-voters roll lulungisiswe ngoba nxa lungalungisiswanga kutho ukuthi iningi labantu bazayehluleka ukuyavota ngelanga lokhetho njalo i-voters roll kumele iphiwe ama-candidates besibabhalele incwadi sibhalele iZEC incwadi ukuthi ama-candidates ethu kaphiwe i-voters roll njalo lathi njengebandla siyafuna i-national voters roll ukuze siyihluzisise sibone ukuthi imi njani njalo sibone ukuthi lokho kuku-voters roll yikho yini okusemthethweni okuzayenza ukuthi umuntu lomuntu olelungelo lokuvota ayevota ngolanga lekhetho angasoze athole ibizo lakhe selingasekho kumbe selijikelwe ku-polling station ekhatshana kakhulu kulalapho ahlala khona
lowo nkosikazi Ellen Shiriyetenga isiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change sizaqhubeka sixoxisana lamanye amabandla ezombusazwe ngalolu daba kumaviki alandelayo olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane
Kwezemidlalo lidinga ukunqoba emdlalweni owodwa nje mpela iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi ele cricket ukuze lithole ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano omkhulu wamazwe womhlaba. Yintethele zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma phambilini kwemidlalo yangensonto lapho iqembu leZimbabwe elizadibana khona lele Sri Lanka wesigaba seSuper 6 umdlali weqembu leZimbabwe uLuke Jongwe uthe ukudlala besekhaya komncintiswano weInternational Cricket Council Cricket World Cup Qualifier kubafaka esimeni esihle kakhulu ukuba baphumelele.
abalandeli bafana lomdlali wethu wechimi lambili ngoba nqa sekungathi awusahambi kuhle abalandeli bethu bayaphakama basiphe amandla obuzane sibe sesilungisa lokho okuyabe kungahambi kuhle kudala umehluko ukuba khona kwabo
iqembu lezimbabwe lemiklomelo yesithupha njalo elingene ngemiklomelo lesri lanka intathele zindaba ezemidlalo upresident Dumidlakama uthi iqembu lezimbabwe lingahleli zivange esimeni esihle ngokunqoba elesri lanka
amashevels nxa enganqoba esri lanka kusasa azabe sefezile amaphupho abo okuthi adlala world cup abe zeqedile umsebenzi loba kungasayenzakalanga ngolwesibili ngohamba bayenqoba iscotland abezaqualifya kuzaba yinto enhle ngoba badlalela khonapha ekhaya yinto ezajabulisa abaningi leyo njalo sebejengisa ukuthi deserve sikuthi ukuthi ba qualify
umdlalo obuphakathi kweqembu le West Indies le Scotland wona uphelele le Scotland linqobe ngama wickets ayisikhombisa iqembu le West Indies ile liqale ukuchaya ibhola lathola ama runs alikhulu lamachuma ayithoba mina mbili lanye 181 kwathi le Scotland seliphendula lithola ama runs alikhulu lathoba mina mbili lanhlanu 185 for the loss of 3 wickets ngokusenjalo abalandeli bezemidlalo yedolobheni lakobulawayo kusasa abazadideka uba babukeleni phakathi komdlalo kakhilikithi lo wenguqu enkundleni eQueen's Sports Club kuza balomdlalo kaKhilikithi phakathi kweZimbabwe leSri Lanka kuthi eBaba Fields kube lomdlalo phakathi kweqembu leCape United kanye leHighlanders imidlalo yePremier Soccer League iphenduka ngemva kokuba ibike yamiswa ngenyanga kaNhlangula njalo umdlali weqembu leHighlanders uRay Lunga uthi lokhu sekungaba lesandla ekudlaleni kwabo
asebenza nzima njalo ngeBreak yajezela ajabule advantage kube futhi advantage yonkoje kuni ukuthi last game salwina so imomentum ithathi adilokhu khona phansi so if they can see come and see the moment down but we have to be advantage cause
emidlalweni edlalweni namhla kusigaba seCasilaga Premier Soccer League iqembu leBulawayo Chiefs linqotshwe nge-2 kanyange leGreen Fuel ngaseluveve iqembu leNgezi Platinum linqobele wange nge-2 ka-1 iqembu leFC Platinum linqobele Chicken Inn nge-2 kanya kuthi eleManyika Diamonds litshayele Shesham nge-1 kanya kusasa ngesonto eminye imidlalo izadlalwa ngokulandelayo iqembu leBlack Rhinos lizanqilana leDynamo senkundleni eBata ngaseGweru iTriangle United izadlala leCranbourne Bullets ngase equipo ukuthi eleHerentals lizadibana leSimba Bora ngaseMandava ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso Nesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
kuhlelo abaculi bethu namhlanje lomculi womdumo owembaqanga uSiyabonga Justin Msendo ozibiza njalo ngegama lokuthi igupta langempela lakwaMsendo lensizwa idabuka enkabazwe kodwa icula ikwele South Africa Nansi ke ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7 ngesingili yayo entshantsha elesihloko esithi iphimbo.
Ambingelele kuze lonke igama uSiyabonga Justin wabombano komsendo endaweni yasevungu elwagwelo kwezomculo ngaqala ngibambisana nezizwe okuthiwa uzamcolo cishe sekuyiminyaka engaphezu ka 4 years sisonke mina sengikhetha ukudlala umgcobanyawo ngoba yena egcwele kakhulu kumasikadi asengikhetha ukuthi mina ngishaye umgcobanyawo
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafisa ukuthenga umculo bazowuthola ey'nkundleni zokuxhumana egoqela o-Facebook, o-WhatsApp nabo-YouTube. Ngisazoyifaka emasontweni ambalwa azayo, ngisasebhizi ngakho lokho. Mina ngise-South Africa njengamanje, inombolo abazongithola kuyo u-067 695 7371.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Kubalandeli bonke emhlabeni, ngithi kini ngiyanithanda kakhulu, ngifisa ningisapote. Ngifuna nje uxhaso lwenu, thenge nje izingoma zami nikwazi ukuyidlala kundawo zonke nje la enijabule khona. Khona eziduduzayo uma ngabe ulahlekelwe umndeni, khona ezimnandi uma ngabe ujabulile. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abalandeli abangithandayo. Ngiyanithanda futhi, sizaqhubeka phambili sidlala ingoma. Ngiyabonga kakhulu.
Themba ke liukholisile umculo kamculi wethu ocula umdumo oyembaqanga uSiyabonga Justin Msendo, yena ke waziwa njalo ngegama lokuthi iGupta langempela la kwaMsendo. Isikhathi sethu asisavumi bakwethu ukubana siqhubekele phambili silokhe sisonke kulolu hlelo, kodwa ke singekehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amakhulu lamakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokhoba koBulawayo emkhosini kwesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokhela ibandla le-PF Zapu, njalo wazoba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ukucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamanzi lamadlelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPresident
Jeremiah. Kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakare.